Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhla ka 11 kuNtulikazi 2024 ngokipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ezikolo abantwana bamdambiyana ngendlala. Ungamdonsela eceleni uzama ukumbuza, uza kutshela ukuthi ucine ukudla uthange. Mhlawumbe lakho ecine ukudla edle iporridge.
Inhlanganiso ye-World Food Program ithi indlala eqhubeka ihlasela ngamandla kweleZimbabwe iphazamisa kakhulu abafundi abaningi abaphakathi kokuloba imihloliso.
Okwenzakalayo ukuthi ilanga leli labakhona ngenza ukuthi inkokheli zamazwe e-Afrika zahlangana mhla ka 11 July eMaputo ngo-2003 za-adopta lokhu esikubiza ukuthi i-African Union Convention.
Ikhomishini elwisana lobukhohlakalo namhla yenze umkhankaso wokulwisana lokutshontshwa kwemali lokunye kuzwekazi le-Afrika. Kulabantwana abancane eZimbabwe abahlutshwa ngumkhuhlane wejukela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ye-World Food Program ithi indlala eqhubeka ihlasela ngamandla eZimbabwe iphazamisa kakhulu abafundi abaningi abaphakathi kokuloba imihloliso ngoba bayabe belambile. Linhlanganiso ithi lokhu kuphazamisa abafundi kakhulu ezifundweni zabo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usanda kwazisa ukuthi uhulumende uzasungula uhlelo lokuphekela abantwana abalambayo ukudla ezikolo incedisana lenhlanganiso ezizimeleyo. Umphathintambo wezemfundo yaphansi umnumzana Tolerai Moyo usanda kutshela abaphathi izikolo emhlanganweni omkhulu ukuthi uhlelo lolu luzaphathisa abafundi abedlula ingxenye yesigidi 580,000. ELeZimbabwe libhekane lendlala emangalisayo njalo abantu abayizigidi eziyisitshiyagalolunye 9 million badinga ukuphathiswa ngokudla. UNtukameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Atuz umnumzana Themba kuye Moyo othi ngempela isimo sendlala sibi ezikolo.
Indlala esilayo lonyaka asijwayelanga ukuyibona, mhlawumbe abanye vele abakazi bayibona. Ezikolo abantwana bamdambiyana ngendlala. Ungamdonsela eceleni uzama ukumbuza, uza kutshela ukuthi ucine ukudla uthange. Mhlawumbe lakho ecine ukudla edle iporridge. Abaningi abantwana sebephila ngezithelo ezikhona. Kho-ke ezinye izithelo ezinjengemkhemeswane, imigwadi, izithelo ezidinga ukuthi uzidle usuke wadlula unye ulutho. Kunzima, izikolo seziqalisile ukubhala imihloliso yaphakathi kweminyaka o-grade 7 nelupane lapha kumbe nithi emathebeleleni North labo-grade 2 baphakathi kwemihloliso. Imihloliso le yabantwana bayibhala belambile, ingqondo vele ingekho esikolweni, okuyikuthi imihloliso nje iyabhalwa kodwa umntwana akekho ekufundeni ngodaba lwendlala. Uzwisusisi ngoba umntwana uzambona sejumekile, uthi ujumeka nje kuhle kade ujumekiswa indlala. Umuzwe sekhala ngokuthi sisakhe sesibuhlungu kanti indlala. Siyesaba siyule ukuthi imihloliso yizathi siyaphela, mhlawumbe abanye abantwana bequlekile. Okunye okumele sikukhangele ngalesi sikhathi, ikhaza esilalo asilijwayelanga. Ikhaza lifuna esiswini kukhudumala, and into engayenza esiswini kukhudumale ikuthi umuntu abesuthi. So abantwana bathwele nzima, bayatshaya likhaza bevele belambili. Asazi ukuthi sizayiphutsha imihloliso singazange sihlanganele ingozi.
Sizwe uMnangagwa kunsukwana ezedluleyo sithi uhulumende uqoqa ukupha abafundi ukudla ezikolo. Kathesi ungathi zikhona yini ezinye izikolo lapho abafundi asebephekelwa khona?
Emhlubulweni mine ngiwo ngapha eMathebeleleni North. Zinlutshwani kakhulu izikolo nxa zikhona eziphekela abantwana. Njalo eziphekela abantwana eziningi ngezi labazali abenelisayo ukuthi baqoqa bakuqoqayo kubuye kuzophekelwa abantwana babo. Abanye ngabalenhlanhla yokuthola amadona abancedisayo yizo eziphekayo. Uhulumende usengakhuluma athini, kodwa ke thina simfanisa lo mzali othi ngesikhathi sendlala yena fika wose emagrosa labangani bakhe. Sethi nxa esefika ekhaya azenze yena olozwelo, afika athi hayi namfana akulela abantwana mina indlala ingazimbulala kusela ndawo, kade niyakwazi ukuthi udlile. Basuthi ungabakhangela bonke abantu abakuhulumeni, ungazi bakhangela imikhaba yabo, bakhangela ukuhamba kwabo, bakhangela ukwenza kwabo, ngabantu abasuthiyo. Ukuthi kulabanye abantu abalambileyo bakuzwa nxa sokukhulunywa njengakathe sikhuluma kanje entatheni. Sikhangela ukuthi uhulumende nga ngumuntu ozwela abantwana. Nxa i-social welfare siyangena ezikolo yanikeza abantwana umumbu bagayise ezikolo, mhlawumbe abadala bengadinga izitshebo. Kulalokhu esikubonayo ukuthi abadala vele kumele badinge wonke, badinge isitshebo, badinge impuphu, bayithatha ngabe yona ivele ingekho. Khonokho kuyizinto kwenzakala ngoba thina nxa sesikhangela njengabo-athosi uhulumende indaba ye-education siwayikhalala.
Umnumzana Themba kuye Moyo yisikhulumeni senhlanganiso yababalisi i-ATUS wexoxa ecingweni loNtukameli Nkomo we-Studio 7.
The Voice of America.
EleZimbabwe limanyane lamanye amazwe namhla kanye nenhlanganiso ezijiyeneyo ukunanza usuku lokulwisana nobukhohlakalo ule-African Anti-Corruption Day eHarare. Ekhuluma emkhosini lo, umgcinisihlalo weZimbabwe Anti-Corruption Commission umnumzana Michael Reza uthe kugcwele ubukhohlakalo kungatsha zikahulumende lakulabo abakhokhela ezomdabu. Ikomishini le isolwa ngabantu abaningi abathi ibopha njalo iphinde ikhulule abadlelana lenkokheli yelizwe abacatshangelwa ukuba balamacala amakhulu obukhohlakalo. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxele uNkosazana Zimiso Mlevu, isikhulumeli seZak.
Ilanga leli lithakazelelwa ngamazwe angase-Afrika. So okwenzakalayo ukuthi ilanga leli laba khona ngemva kokuthi iinkokheli zamazwe e-Afrika zahlangana mhlaka 11 July eMaputo ngo-2003 za-adopta lokhu esikubiza ukuthi i-African Union Convention on Preventing and Combating Corruption. Thina njengamazwe a-adopta i-convention leyo, ilanga leli siyaliqakathisa kakhulu ngoba lililanga elaphawula ukuzimisela kwamazwe e-Afrika ukuthi bazalwisana nobugwelegwele bebambene. So yikho esikwenzileyo besibambene nehlanganiso ye-National Post Keeping Authority, e-Zimbabwe Republic Police nama-civil society organizations asebenza ukukhankasela ukuthi ubugwelegwele bukhele ngaba besikolo.
Singathi-ke kunceda ngani khonokho elikwenzileyo emphakathini?
Kufanele sizwe imbono yomphakathi ukuthi bona babona angani sikhuba kanjani kule impi esikiyo yokulwisana lobugwelegwele.
Ye, manje sikhangela abanye abantu bathi hayi iZimbabwe Anti-Corruption Commission yabopha abantu bakhulule ingasalandeli khonapho bacinga ukuthi ha kungani okukhanya ukuthi ilenzani. Ungabaphendula sithini abantu abajunjalo?
Abantu bayabotshwa bakhulule ngoba kulilungelo lomuntu ukuthi nxa ebotshiwe anike ibheyili. Njalo okwenzakalayo ukuthi ukunika ibheyili komuntu ayisikho ukuthi usekhululiwe, kodwa umthetho weZimbabwe uthi umuntu ngesikhiwa bathi you are presumed innocent until proven guilty. So lanxa ubothiwe betho awukamgweki or awukaphawuli ukuthi ziyempela longumuntu icala walenza. Umthetho usazama ukuthi uzwisise indaba, uyasivumela umthetho weZimbabwe isekelo sombuso ukuthi indaba yakho izwakale edale wena usuka endlini. So yikho okwenzakalayo, yikho abantu abakubiza ngokuthi yi-catch and release ukubamba isekelo.
Lo ngunkosazana Simiso Mlevu, isikhulumeli seZak obekhuluma le-Studio 7 eseHarare. Abezempilakahle bathi abantwana abazalwa belomkhuhlane wejukela okubizwa ngokuthi type 1 diabetes kumele bethole uncedo masinyane ngoba kulakho ukubabulala besancela. Bathi kunzima ukuhlolisisa isifo lesi ebantwaneni abasanda kubelethwa, kubika uMathabile Masuku.
Umkhuhlane wechukela obamba abantwana obizwa ngokuthi type 1 diabetes uhlasela abantwana ngoba ezelwe umbendeni wakhe ungenelisi ukukhipha abathi insulin ngokunjalo umzimba wakhe uyabe ungenelisi ukwamukela ichukela ukuba lisebenze kahle. Akwaziwa amanani abantwana abalesifo lesi eZimbabwe loba ingcwethi kwezempila kahle zisithi engaba munye phakathi kwabane abalomkhuhlane lo abakuthelelwa ngabazali. Ingcwethi kwezempila kahle ziqonqosela abazali ukuba bananzelele izibonakaliso zomkhuhlane lo ukuze umntwana athole ukwelatshwa ngokuphangisa. Udokotela Edwin Sibanda, umqondisi wezempila kahle kukhansile yakobulawayo, uchasisa ngomkhuhlane wechukela labantwana.
Yasihlalini sisazi impawu zomkhuhlane wechukela, ukuthambisa kanengi, unatha amanzi kanengi, cikize umzimba, ukuzelwa indlala njalo njalo, mbijana mbijana, usenza njalo umzimba ubelokhu cikizeka.
Udokotela Derek Matsika, osebenzela kobulawayo esibhedlela sempilo, uthi kunzima ukwelapha umkhuhlane lo ebantwaneni.
Ku-type 1 vele kala insulin, so asila thuba lokuthi sikontrole nge-diet kumbe ngamaphilisi. Sihle vele siqalise nge-injection, okunye kulandele i-injection from there. Lo yi-acquired ngoba vele wabalayo emzimbeni. Ichukela into vele evela ngakwakho phakathi emzimbeni kusuphuma usiya phandle.
Uqhubekela phambili uDokotela Matsika eqonqosela umphakathi ukuba asekele abantwana abagula lomkhuhlane.
Ngenxa yokuthi uyanda abantwaneni siyanda ukuphuza ukuyibamba. Yikho abanye abaningi abe-type 1 abayandanga ukuphila empilweni njengabo-type 2. Kodwa singaphangisa ukuyibamba, siphangisa ukukhontrola, labo baphila kuhle njengonke umuntu. And uyafuze elandele imithi le impilo yakhe yonke. And futhi kuqakathekile ukuthi khona abantwana laba sikanthula belawo sibancedise, ngoba ukuba ngumntwana ozihlaba injection everyday impilo yakho yonke, sithole ukuthi abaningi abaphambanisa ingqondo, so babedinga i-support psychologically ezikolo langikhaya.
Unkosikazi Janet Masuku, umzali olomntwana ogula isifo sechukela, ulandisa ngendlela umntana wakhe asephila ngayo.
Umntana wami waqalisa eleminyaka emibili esibanjwa ichukela, kumele edle ukudla kwesintu kakhulu, isithwala samabele, umfushwa, indumba, lamafuthu kakhulu, kamelange lambe kakhulu, kamelange suthe kakhulu. Lama injections uhlaba ekuseni lantambama, umuthi wakhona uyi $15, ama injection athengwa ehodwa.
Ukutholakala umntwana elechukela akutsho ukuthi umuntu kasoze aphile impilo epheleleyo. Abezempila kahle bathi nxa bengalandela imilayo yabo bayanelisa ukungafiki esibangeni somkhuhlane esingenza impilo ibe nzima. Ngaphandle kokuthelelwana kokosendo, ichukela alithelelwana njengeminye imikhuhlane engalutho ukumemetheka. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Okwamanje sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamaphetshane. Umongameli William Ruto wakule Kenya usemise umsebenzi abaphathi ndaba bakarhulumente kulandela ukutshengisela kwabatsha abathi kabaqhubi kahle umsebenzi wabo. Kulabatsha abasanda kubulawa kulelo lizwe ngamapholisa ngesikhathi betshengisela bekhonona ngurhulumente owayezama ukubumba umthetho ozakhuphula intengo yokudla lokunye. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babika uba ele-Israyeli namhla libhombe indawo ezimbalwa eRafah eGaza, lapho elithe bekulabalwisana labo abe-Hamas akade bephosela amabhomba elizweni labo. Weziphathelene lezeMelika, umanyano we-North Atlantic Treaty Organization uthembise ele-Ukraine izolo ukuba uzasekela ilizwe leli ukwenzela ukuthi linqobe ele-Russia elihlasela ngamandla elizweni leli. Umbuthano lo ukhuthaze njalo ele-China ukuthi lime ukusekela ele-Russia elilwisana lele-Ukraine. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden ukhuthaze amalunga e-NATO ukuthi aqhubekele phambili esengeza imali yokusekela ele-Ukraine ukuze linqobe ele-Russia. Uhlaziya lolu daba uTabo Kancube weStudio 7 uxoxa lolandela ezombusazwe zeMelika uMnumzana Tim Murengayi.
sibone iNATO isithi izancedisa iUkraine ukuthi iqhubeke ngempi yona le, ngoba the only way ukuthi kuachieve peace is by showing strength. Siyakwazi ukuthi uPutin leRussia, they do not respond to anything else but force. Ngoba laphana iUkraine ba amabutho elokhu zine Russia apho ngungena without permission and bebulala the sovereign status eUkraine that has been there since 1992 when they declared independence. So ukunceda khonapha okwenziwa yi-NATO kuzanceda ukuthi labo babe le an advantage in talking about peace, ngoba labo babe lensimbi zempi to defend their own homeland.
Sibone njalo iNATO ikhuthaza ke iChina laphana ukuthi ime ukusekela iRussia kulempi. Yinto esingabona isenzakala nale.
Hayi, mina ngiboni ngoba iRussia leChina they have relationships ezisuka kuma 1950 for the Chinese nationalist war and the North Korean South Korean war babincedisana le Russia. So they have deep relations and wonke balama government of dictatorship, so ngantu abayazwisana.
Ukhetho lwangolwezi ubona sengathi lungaphazamisa na ukungena kuNATO kweUkraine.
Hayi, ilokhu zeni ukungena kweUkraine kuNATO akusoze kuphambaniseke ngokhetho lwakwezi, ngoba into ekhona yezo ukuthi kathesi iNATO isilungiselela ukuthi noma uNumzana Trump engangena uNumzana Biden engangenanga, bona they can operate on a semi-independent situation ukuzinceda as European countries. So hayi, lokho angisoze angikuboni kungantwa kuyehlula iUkraine ukuthi ingene kuNATO, and isikhathi sesifikile.
UMnumzana Tim Murengayi ulandela ezombusazwe zeMelika usecingweni lotabo kancubo weStudio 7 eseHwahayo khonapha kule Melika. Kulabaphikisayo abavalelwe entilongweni labanye abakhululwa ngamapolisa besanda kubotshwa besetheliswa amacala okuqhuba imihlangano okungekho emthethweni. Okwamanje kulamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change afika phose amajumi ayisitshiyangalombili avalelwe entilongweni emelele ukuthoniswa amacala okungena umhlangano we-Day of the African Child eHarare kungela mvumo. Baningi abathi batholiswe nzima nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa olungiselela ukubamba okwesikhatshana isikhundla somgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Southern African Development Community. Abantu sebebuza ukuba kwenzakalani kwele Zimbabwe. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Brian Ncube okubandla lezaphu, lomnumzana Joseph Juma ilunga lebandla leZANU-PF. Uncube usungula lingxoxo.
Lokho okwenzakalayo asonto eqala namhlanje. Kuhleli kulabantu nje abavalelwe bengela macala. Nampo oJobs Gala labo baphuma khona. Labo abantu ababoshiweyo angibona ukuthi singaqondanisa le SADC summit ebuya lapha ngabe kuyinto elungile. I think ukureflecta uhulumende weZANU-PF ukuthi vele uhleli ncindezila uZulu ukuthi bengaphikisi into ezimbi azenzayo. Njalo abantu laba kubenjilo ngaphambili ukuthi bamele inhlanganiso ethi inhlanganiso ethile ekuhulumeni. So ambona ukuthi i quiet diplomacy eParliament iyanceda abanye abantwana bengelabazali bevalelwe uhulumeni weZANU-PF.
Ye kwalithi abantu babotshelwani kangaka bantu?
Ngingesifisa ukuthi ngawuphendula ngokugcweleyo, but njengoba lami ngingazi ukuthi nababotshelweni, mina into phela engayisho ukuthi ona nxa ungayenza into uphambanise vele isiphetho ukuthi kuyaba loku bophana bonapho. Angithi akusho ukuthi nxa sokunjalo kumbe sokusolwana kumbe sokuhambe njani, kodwa vele nxa uphambanisile wenza into engayisiyo, into esalayo kuyaba loku bophana khonaphana okuza njani okuzavela. So ukuthi ngikhothelweni mina angengakwazi ukuthi ngibe kwazi uhle kulesibini ngoba angilulandelela angudaba lwa ngkhona but I am sure uhulumende kazuza phoko izinto ebubhanqa nje ophoko ukuthi abantu iphoko ngoba ephoko babopha kulama investigations yabe senziwe sisira bachuphi phela angithi like any other country abantu bayenza umsebenzi wabo bachuphe bathola izindaba zangkhona then sokusenzwa ama research sokusazakala phela phakathi kwabantu kuyabona abantu ababethengisa ngoba abazihambi bekho umuntu lapana beziplana lokhu nalokhu 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 abanye babe bengena kathe siku modern world ye-technology babe recorda ama-conversations esenzakala phana kusenza lokhu nalokhu khona phana-ke sokubhildinga izinto sokuthutsha ukuthi hawu o labana abantubenza abantu abahlezi laphana benza into e-right kanti bavele bona bayona bacabanga lokhu nalokhu
ye khonapho-ke Ncube yamuzwa uyakhuluma lapho uGolide uthi abantu laba bephula imithetho yelizwe so ngakho-ke kulungile ukuthi babotshwe loba-ke kumbe kulungiselisa adiki kumbe kuthenteni bawonile ngokutsho kwakhe yinkobe ethoniswa amacala lawo
singatshayi inja sifihle umphini lokhu keke kwenzakale ngaphambilini bengifake ujob scala njengomzekeliso ukuthi siyabona abantu bebotshwa besemalungeleni abo okuphikisa lokho kwenziwa nguhulumende silamalunge e-MRP ahlela iminyaka entolongweni ngenxa yama-protest ukuthi bebeprotesta ukuthi umongameli wabo obotshwe aphume njalo ungakhangela imithetho esetshenziswayo ukuthi abantu laba babophe imithetho engekhoyo umuntu ahlala entolongweni okweminyaka emibili engagwetshwanga aphume ambone ukuthi kule investigation engathatha iminyaka engu-2
Golide
azi uncube ukuthi wona uthethe ngabuloko ngoba into engiyazi ukuthi uSikhala wagwetshwa wahlawuliswa kuhlaliswa khona ngemva kwecala ke sihlehlela iphelile ukuthethwa njengoba ngithile mina uhulumene ngasoza pho ngubopha abantu ngelaluto olwabelenzakele uhulumende ngasozibhala konke okuyabe kusinzakabana ungawukhangela kukhona kuyabe kukhona okuhlala ube yilona kumele sikulalele sise sikudingise ukanti kuhamba njani nababotsheleni kuhambe njani I'm sure kuyaphuma phela emakhoti lapha nxa sebe-aplayela obheli lanilani kuzaphuma konke kona sibe kwazi nokuhamba njani
ye kuba khonapho Ncube
uGolide ngiyambona uyayibalekela indaba leyo kodwa benginike nje umzekeliso oyi-1 ibaningi abantu abadlule ezandleni zezanupf ezodlame ezobandlululo behlale entolongweni bengenzanga lutho baze phuma isikhathi sokuthi bakhitshwe bengenzanga lutho kodwa sebehleli isikhathi okwezinyanga okweminyaka besentolongweni isebenzisa umthetho ukubandlulula abantu yezanupf isebenzisa amalungu omthetho isebenzisa amapolisi ukutshaya abantu ukuthi bangangeni emgwaqweni baprotest khona i-constitution yethu ivumele ukuthi abantu benze njalo uma kungavuka nje kusasa lapha uZulu ethi hhayi sesidiniwe nge-corruption esezimbabwe kuzavuka kulamasosha lamapholisa egcwele indawo yonke etshaya abantu ebulala abantu kulama-cases abantu abadutshulwa ngamasosha beprotesta nanamhlanje akula ngisho oyedwa wagwetshwa ngendaba yankhona so ayeke vele satshaye nje asifihle umphini sithi uhulumente uqondile njalo abantu laba balecala ngoba siyawazi uhulumente wethu ngokuncindezela abantu
phosele ukugcina gole
nxa abantu besenza i-demonstration i-peaceful uhulumende ngambona ukuthi angatshona ehlukumezana labo but iproblem ekhona Mthembu and lo Ncube layo mbanda nxa efuna ukuma eqinisweni akufakaza asikaze sibe la ma-peaceful demonstrations every time kungenzakala koka sokungena ama-elements abantu sebeqasa ukutshisa izinto sebetshaya izinto sebetshisa amathaya kutshaya izimota kutshise izimota kusenziwa loko naloko so lokhona-ke akusekho emthethweni uyabe usibambezela abanye abantu
lapha lezo yomnumzana Joseph Chuma okubandla lezanu p f lo mnumzana Brian Ncube isikhulumeli sebandla lezaphu bexoxa le-studio 7 wezemidlalo lamhla sixoxa loMemories Banda umqeqeshi kayamurayi Gamuchirai Tafiranyika wezomdlalo wenqindi uyemurayi ophosa inqindi yokumangalisayo uthakazelelwa ngabantu enkundleni zokuxhumana
Boxing Day ngifome 18 January 2022 babathatha abantwana laba enjube lapho engikhulele khona ngabafundisa so ngithe ngibafundisa abantwana laba bebengakwazi lutho vele bonke bafundisa iboxing bengakwazi ukuthi iboxing kuyini ngase ngaqala ngaba-educator ngayo ngabatshela angithi so sase siqala ukutraina ngabatraina step by step bafundisa ukuthi kuyini vele okuthiwa yiku-clinchy fist vele ekuqaliseni boxing stance everything ibintsha kimi abafundisa saqalisa-ke ukutraina then sa-register kuzimbabwe boxing federation sase siqalisa-ke ukudlala-ke ama-tournaments
Sibone lapha untombi lo uyasiphosa isibhakela. Kambe bonke banje?
Abazama.
Ungathi uzama untombi ekuthaya kangaka, akusitshele sibe ngayo ukuthi utshakange.
Silokhu safunda asikafiki lapho kumele sifike khona, lokhu safunda still long way to go. So alokhu safunda sisakhatshana sisafunda.
Ye, nxa sikhangele kodwa-ke ama-tournaments kumbe ngithi imidlalo eliyake lingene ikhona yini njalo nxa lingena lenza njani?
Yonke imidlalo ehostwa yiZimbabwe Boxing Federation siyayidlala. Sesingene ama-tournaments wonke, national tournaments. Uke wawina i-trophy yokuba yi-best female boxer kwenye i-tournament. Sidlala kuhle, that is siyi-club thina injube sike sawina i-trophy ye-best club of the tournament. Nami nginje ngike ngawina i-best coach of the tournament kwenye i-tournament kwama-tournament ayadlalwa nalapho.
Ye, abafisa ukuthi bakuxhume bakuthola njani ukuze ukuthi bakuncedise?
Unumba zami +26377277502. Ku-Facebook page yethu injube Boxing Academy, or ku-TikTok yethu futhi injube Boxing Academy, or basithola enjube koBulawayo salukazi asenta ku-East Square, yikho esitrainela khona.
Umemorous Banda umqeqeshi kaYemurai Kamuchirai Chapiranyika okumdlalo owenqindi besixoxa laye ekoBulawayo. Soke isikhathi sabalaleli.
Studio 7 siyabingelela, siyabonga. Kuyadanisa kakhulu uzothola umnankagwayi ukuba sibe ngamahedi besadiki phezu kokubana kulezi ndaba ezizinsolo ngokhetho ezamangalwayo kuyona isadiki. So kuyakhombisa ukuthi leyo ndaba leyo siyahlala ngamampungeke, ngeke isaphinde ilungiseke. Kungasenani mbuye ngibe nombuzo wokuthi imali yaseZimbabwe leyo abathi izigi ihlukene ngani lama bearers check nama bond note? Ngoba ngokubona kwami into eyodwa nje ke efana, ayisoze yafaba icurrency ukuthi iyamelana lokusebenza iyodwa elizweni ukuthi abantu bephile ngayo, kungala US dollar, kungala pound, kungala pula, kungala rand. So ngicabanga ukuthi vele ukubamba abantu amehlo nje igovernment ezanu-PF ehluleke ngakhona ukuphuma lesi sombululo semali ebambekayo sesi-1980. IZANU-PF yiyo nje okumele iphele, iphume iphele, kube le new government kulalizwe ezakwazi ukukhanda icurrency, ezakwazi ukwemukeleka emhlabeni emukelo langamaZimbabwe. Siyabona.
Sanibonani, sanibonani zihlobo. Ya, siyayizwa indaba le yabasha abayikhulumayo. Hayi khona mina ngithi kuyafana ngoba ibandla kusese lilwelele libusayo. Inkinga nabo noma bangafaka omusha ayikunamehluko ozoba khona mase siqathanisa ne-constitution yabo laba babandla elibusayo. Bazoba baba-driver nge-constitution, still sizosafara phakathi kwalo mbuso until angazi ukuze kuyovela izulu lakuphi. Kufana nje abasha bangaphansi kwalo mbuso bazolawulwa yiwona la maxhego amasosha lawo azobatshayela umthetho futhi. Thina sifuna ukukhululeka, kube khona imithetho emisha, i-constitution entsha, hhayi le ebandla leli elibusayo, ngoba vele bayifakele khona lokhu ukuthi basihlukumeze, basicindezele.
Studio 7, Studio 7, siyacela iZANU-PF sihloniphe, sizizalwane zeZimbabwe, ngiyaliphinda leli gama. UPaul Nyathi ayekele ukubopha abantu abayenza izinto ezingalancedo. Engabona abantu bedlala ibhola egroundini yababopha, wayelidlala ibhola. Ebona abantu begijima esitradeni yababopha, wayeligijima. Ebona abantu bebuthele behleli phansi beziphuzela utshwala noma bezenzela i-birthday party ukuthi awumntana amuzile mhla ka-15 June, bayabopha. Bambophelani umuntu onjalo? Because into ezingalancedo, into ezi-serious, ama-case a-serious, abantu abathisha umuzwa womuntu, abantu beZANU-PF abathisha imizi yabantu bengalacala, abantu ababothiweyo ebesisibalacala besidla i-birthday party bayabothwa, abathisha umuzwa womuntu into e-serious ababothwa. Kanti waye abantu behlukumeza kangaka iZANU-PF? Wayeyihlukumeza kangaka iZANU-PF? Amapholisa nalawo kuthiwa ngo-Paul Nyathi abalancedo, aba-useless.
Studio 7, Studio 7, ninjani nabalaleli, ninjani lonke, ngiyalithanda lonke. Ngabe iZimbabwe izolunga kwenze njani ngenxa yalo iphathi le ebusayo? Izolunga makwenze njani? Sonke siyazi ukuthi iZimbabwe ma kungamiswa amaphoyisa asebenze ngendlela e-right namasosha asetshenziswe ngendlela e-right, iZimbabwe ingaba right. Bahloniphe abantu nje, bahloniphe ilungelo labantu. Siyazi ukuthi iZimbabwe ingaba right. Bavumele iphathi esephikisayo nayisebenze.
Silubaba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo ngenjabulo uMthembu Sithembayo. Ukhiphs tube lengakhohli live talk yalandela lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.